loco de Kida Lilies ngiyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment le i-judgment esayithola kudala i-judgment yesithathu u-speaker of parliament elokhu esala ukwamukela izinqumo ze-court bonke labo zethu besala ukwamukela isinqumo se-court. So cabanga ukuthi kungcono silwe sitheste sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthi yena amukele isinqumo se-court. So yinto esijabulisayo. Kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana i-part i-NDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana uNelson Jabulisa ngalesi sikhathi isilontshile i-Citizens Coalition for Change. Ngibona that's the big thing. In fact, I'm almost a bit disappointed ukuthi angingenanga ku-by-election ngoba bekungaba mnandi ukungena ephalamenti ngiyiyelo after winning a by-election under this new and exciting banner esesilayo kathesi.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ibemele ibandla leni elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba?
Bazanqoba ngempela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens, bevotelwe ngama-constituents, bevotelwe ngabantu. Abantu labo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxotshwa ephalamenti ngendlela eziphansi njalo bexotshelwa ukukhuluma izinto abazijunywe ngabantu ukuthi bazikhulume. Ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo baxotshelwa ukuthi sasikhuluma ukuthi uhulumende kaMnangagwa watshontsha i-election sisithi uhulumende kaMnangagwa awenzi lutho nge-corruption sisithi uMnangagwa kasoze simmele simsukumele nxa engalungisanga indaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga noNelson Jabulisa lo amvenjela i-election izinto esasizijunywe ngabantu ukuthi sizikhulume. So abantu bazakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela bazasivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga enu ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo nguMonzora ephalamenti na?
UMonzora uzadudulwa njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipati entsha engelani noMonzora. Sekuthi uMonzora ufana nomuntu otholakale etshontsha amalenge kwasekuthiwa njalo isihlahla sonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe afuna ukuthola edibheta exotshana labantu abangamabizo. Yikho-ke kungene i-CCC ukuthi sikhulumeni ngezinto zabantu bezimbabwe asisafuni i-fecus le ekade ikhona amadlwane lawa kade esenziwa